sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 9 Hlangula 2023 ngokeyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngoNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabulile kwamagama ngoba zikhangelele ukuyitshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela ele Belarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngenyanga kaNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. IZIMSEC ihlele inhlawulo yalimihloliso ngedola leMelika kodwa ithi abantu bayavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe besebenzisa isilinganiso esihlelwa libhanga elikhulu i-official exchange rate. Ukubhala umhloliso owodwa we-O level ezikolo zikahulumende kuzabiza amadola eMelika alitshumi lanye, $11. Kuthi ababhala imihloliso ye-A level bona bazabhadala amatshumi amabili lambili amadola, US$22, umhloliso ngomunye. Ababhala besezikolo ezizimeleyo ama-private schools bona bazabhadala amatshumi amabili lane amadola eMelika, $24, umhloliso ngomunye. Ku-O level kuthi abenza i-A level bona babhadale amatshumi phose amahlanu, US$48, umhloliso ngomunye. Okuyimali ezahlawulwa njalo yilabo abazabhala bevela ngekhaya kungela sikolo abafunda kiso ama-private candidates. Abanye abazali bakhala ngokuthi limali inengi kakhulu. Sixoxe lesikhulumeli seZimsec uNkosazana Nikki Dlamini.
Ama-fees adazethwe yi-US dollar. Lesithi khona imihloliso eyabhalwa ngoJune, leka ezabhalwa ngoNovemba. Izimali zakhona zifanana nalezi ezabhadalwa last year. So ndingabona ukuthi last year izimali zazikade zidazethiwe nge-US dollar, abazali bakwanelise ukubhadala ngezimdola. At the interbank rate is announced. And as I'm going to choose this, I promise my pepper. So, if you want to get the registration, the airport and the US dollar is going to be between 8 and 15 March. The 70 interbank rate is at the corner for 8 March. So, now we're going to have a fungo patala, no zim dollar. We're going to have a 8 March, or the Vanzuzi rate, the interbank rate, they announced our exam check, which is the one we need to get to the my exam fees.
Izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi izithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge US dollar kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa announcer nguhulumende ukuthi umzali ubhadala ngecurrency yena acomfortable ngayo. So nxa umzali esithi yena ufuna ukubhadala ngama US dollars uyabhadala nge-US dollar. Umzali nxa esithi ufuna ukubhadala nge-rand uyabhadala ngama-rands. Nxa efuna ukubhadala ngezim dollar uyabhadala ngezim dollar. So isikolo asiso esidictate ukuthi umzali ubhadala nge-currency iphi, kodwa ama-currencies wonke lawa ngu-3 engiwakhulumeleyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Incangi khumbula kuhle Madlamini, imhloliso kaJuni ibingasekho, uzanqondisa khonapho nxa ngilahlekile. Kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho, kungani likubone kufanele ukuthi iphenduke?
ijuni zam asikho ukuthi sasivalisile. Ungakhumbula ukuthi uzulu lonke jikelele kwaso kule COVID-19. I-COVID-19 yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo. Kwenzeka ukuthi laba ababebhalisa umhloliso ekaNovemba babe sebebhala noma ngoJanuwari kumbe ngoFebruwari. So kuyenzeka ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana umhloliso ngoJuni. So kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system, sesekwanelisa-ke ukuthi uJuni akwanise ukubhala.
Kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe. Ungathini kubona lawo bazali?
Angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi niyakwazi ukuthi ukuswela kukhona. Kodwa masikhangele ukuthi ama-fees lawa for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumente. Uhulumente khangele ukuthi bayazwisise ukuthi kunokuswena phakathi kwabazali. So basubsidize nge-55%. Laba abahamba ezikolo ezi-private yibo abangazeze babe ne-subsidy.
Unkosazana Nikki Nikki Dlamini oweZMSEC, sixoxe njalo lo mzali umnumzana Ambrose Sivindi oyisiphathamandla sehlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, yena uthi abazali abaningi abasoze bayenelise inhlawulo yemhloliso le ngoba iphezulu kakhulu.
Siyathola umbiko ongathi thina njengezakhamizi uyasihlupha kancane ngoba imali ezizibhadalayo nxa ukhangela amali ezintolakho ama-24 ama-48 kuma-private ngapha kusengeo-level e-level sibona ngathi imali lezinkulu kungani sitsho njalo. I think siyakhumbula sonke ukuthi uhulumende weZimbabwe ucacile ukuthi ubethena ngo-2023 akusoze kube le mbadalo abantu bazafunda ndimaba. Kuyindlela yokuthi uzama ukukhusela abantu ukuthi wonke umuntu lo muntu angela mali athole imfundo. Kodwa-ke kukhanya ungathi nxa sesikhangela lezintengo sofanele zibhadalwe zama-examination fees ziyaphikisana ngaleyani inkulumo njalo. So kusitsho ukuthi abantu abaningi abantwana abaningi kumbe abantu abaningi abama-private abantu abadala abafisa ukubana babhale umuntu ongelama kuzehluleka ukubhala ngezinye indlela sebethethe imfundo bayenza yaba ngabantu abanothileyo kumbe abantu abanezinto zabo kuthi lowo muntu ongumnyanga usenqithwa ithuba lokubana afunde. Sibona ngathi hhayi iy'bhadalo eziphezulu kakhulu.
Kodwa iZimseki baba Sibindi ithi abantu bazavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe kulandelwa isilinganiso esiyabe sihlelwe nguhulumende kumbe singathi i-exchange rate ngaleso sikhathi. Ilanxa kunjalo abazali kabasoze bayenelise imali.
I-exchange rate nalesikhuluma ngayo singayinandelela iyaqanda fosa ngezinye ezinto angaphambani kathesi khona wo-800 bedola besazizimdola kuyake kuwutengisa ukuthi vele enxaso kunjalo abantu bezefika phena le imali esikhuluma ngayo i-RTG ezombi izimdola esikhuluma ngayo abantu abanezimbabwe vele abayitholi ngoba abantu abasebenzi hlangasi kuthi ukuthi abantu abasebenzayo ezimbabwe kathesi is less than 10% abaqhathiwe abanye abazithandelayo lawo kanti yonke nzima kuyake kuthengisa ibhanana nge-2 rand ubona ungathi wena leyo mali uhambele ukuthi ayi-2 IDI tholi ibe njalo namarenti abhadalayo nabantwana besikolo amafizi abhadalayo akuvumi imali eyiphezulu kakhulu ngoba imfundo elinotho lomuntu umuntu wanotha ngemfundo sinothilize ukuthi uyasuka lapha abe lusizo alethe thina intuthu kumbe i-development elizwe kodwa nxa usumvalele ukuthi ayehlolwa athole isethu besonayazijulide sokusenza ilizwe leti libe lokuya ngokuya phambili. So ngamafitshane ivini kuthi izaba i-RTGS kumbe izimdola hayi imali eyiningi ngoba vele izimdola abantu abayithola abayihola yabona abasebenzi abahola bilo i-poverty bottom line abasebenelithi ukuthi babhadale yona ezomali.
Imfundo yamahala uhulumende ayithembisa abantu Sibindi, lina njengabazali kukhona yini elingakwenza mhlawumbe liye kuyuhulumende limbuze ukuthi kanti wathi abantu bazafunda mahala sokwathini sokutheni?
Lelo liqiniso selikhona lokubana le ndaba okuthi abantu bazafunda mahala kodwa kasikuboni thina lapha asihamba phakathi komuzi. Ngokunjalo-ke liqiniso sofana uhulumende kodwa-ke layena kube le ndawo ukuthi sikhulumisane layo. Thina njengenhlanganiso yakusikhathaza ngoba vele silaye unobhala omkhulu wezemfundo ngapha kunhlanganiso yezakhamizi. kulolu ukuthi singile vele ubhizile sokuya research kumbuya kuzabuza abantu ukuthi kwenzakalani ku ground ngemva kwalokho vele izahambi ngabithi iye kuhulumeni.
Umnomzana Ambrose Sivindi ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zenyama yendlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango zikhanya lonyaka zijabule kwamagama ngoba zikhangelele ukuchaya inala enkulu. Iningi labalimi labafuyi bemaplazini kulumango lithi lonyaka balethemba lokuthi bazaphila ngcono njalo bazake bayichaye bachiyane lokuchona becela ukudla kunhlanganiso eziphathisa abalambayo lakuhulumende. Kubika uintatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisa Sivanda.
Isikuto 7 nethekele kule ndawo yafica kuluhlaza tshoko enyama yendlovu. Umumbuzo ukahlele amakhomane sedliwa kuyasengwa kukanti izivuyo zinone kwamagama namadamu wonke kule ndawo segcwele. Nonzana Elton Gumete umgcinisa lwenhlanga siyabalimi bamaplazi enyama yendlovu Farmers Consortium NFC. Uthi bonke abakule nhlanganiso yakhe bayavuna lonyaka.
Abalimi abafika 140. Lonyaka yabubona kukhanya ngathi izulu line kuhle nabo njalo abalimi abalapha kathesi kundawo yethu asebetshengisa ukuthi hhayi vele sokuvuthiwe sebesidla amakhomane umumbu i-horticulture ikhanye abalima throughout the season. So indlela nje ukuthi sidinga ukuthi kuphumelele indawo lesiphumelele sazakala indawo eziningi singabalimi lathi sibooste imarketi.
Koko u-Anita Ncube wale ndawo ngumfelokazi yena ke uthi usebenzisa uhlelo lwentwasa oluzalwa ngokuthi ngugatshompo lweze wathaya inala esabekayo ngoba wahle wagebha amagodi lingakani izulu.
Ngaqala ukwagebha ngoSeptemba kungela zulu komile phansi la. Sagebha sagebha sifaka umqulu gebhe siqede elinye iplot eliyi-1 silandele sifaka umqulu. Kutheke izulu seliqalisa ukuna khona phana ngo-October thina sazeqalisa ukuhlanyela mhlaka 6 November. Kahle ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngiqinise ukuthi ngisebenze njengoba ngingaselayo ozabe nginakekele ongikhangeleleyo.
Umnumzana Sfanele Sithole ngumfuyi wenkomo olodume kule ndawo. Yena ke uhlala phandle kwelizwe lapha athole khona ulwazi lokufuya.
Ngisebenza ku-LTK kodwa ngithi interest la ngafuna sengifundile khona ngale ukuthi ngiyenze ngizenzele i-artificial insemination. Siyathatha inhlanyelo yenkunzi ezijene siyabe sizikhethile ezingatholakaliyo kuleli lizwe. Siku-beef production, yes. Le dairy njengoba libona lama dairy cows nansi lapha sizazama ukuthi specialize kunguni ezakithi ezesintu ngoba yize ezincinyane they don't eat too much.
Uya phambili uSithole ekhuthaza abahlala emazweni aphetheya ukuthi babuye ekhaya bazolima ukuze babe nempilo enhle.
Impilo esiyiphilayo ngale kwi-diaspora isikhathi esiningi siyasebenza siyelala sisebenze siyelala. Impilo yakhona ayisiniki i-longevity as they say. Kodwa ungabuya ngapha ekhaya uzenzele ama-projects anje, hawu uyazizwa la emoyeni wakho ukhululekile uhlalisekile. Kumnandi sibili njengoba uyalibona le khaya linje ngapha. Kumnandi ukuba sekhaya, you feel that greatness.
UNkosikazi Siphiwe Mafu ohlala e-Republic of Ireland ngumlimi ophumeleleyo kule ndawo uthi akumelanga abantu balinde imali yomrholo emsebenzini wabo kodwa kumele babuye ekhaya balime izilimo ezijeneyo ngaso sonke isikhathi bazaphila mnandi.
Ukulima okwalezi nsuku kakufuna ukuthi udiphende entweni eyodwa. Kuyafuna ukuthi uzame embuzini, uzame enkukhwini, uzame enkomeni, uzame emumbini ngoba awukwazi ukuthi okuzahamba kahle yikuphi. Ungakhangela ukukodwa kube le flop kumbe imarket ibe flooded iprice isisehla usuwile. Kanti nxa kuyikuthi umultitasker usenza into eziningi ulakho ukuthi uma ukuthengisa imbuzi nxa imarket flooded iprice iphansi ubusuthengisa imbuzi zakho nxa sezikudemand. Lezi nsuku angeke ngithi basebenze, ukusebenza is no longer the keyword. So umultitasker, you need to multitask.
Umnumzana Stride Nyathi usebenza eplazini lomlungu owathathelwa umhlaba wathiyelwa omncane kodwa ukhala ngabantu bokuza abathatha umhlaba bengawusebenzisi.
Lapha ngiyasebenza eplazini yeKennel Farm, ngisebenza izinkomo, ngisebenzela ikhiwa Mr. Fawcett, Grant Fawcett. Iinkomo eziyi-180 okwakathe zingathi ziyi-186. La kuyalinywa kakhulu. Hawu kuyadliwa kuyasuthwa kule nto yonke lapho. Abaningi abantu abaphiwe khonapha emaceleni ngoba likhulu phela.
Abantu benyama endlovu.
Abantu benyama endlovu.
Abaphiwayo.
Kodwa abanye abavelwa kwezinye indawo.
Abangasuka
lapha.
Iningi labahlali benyama endlovu indlala abantu bazayizwela kumakhelwane. Wonke umuntu ukulumango ukhanya udabule kwamagama ngoba esithi uzasuthwa lo nyaka. Yimana Studio 7 ingapha inyama endlovu igama lamu Ezra Jesus Banda.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iputho lakwelemelika limanyane leBrithani leAustralia kuhlelo lokulinga izikhali kanye lobungcitshi bamabutho abo enkangala yeNevada izolo emizameni yokulungiselela ukuzivikela nxa eleChina lingacabanga ukwalisa ngezikhali zalo zemoyeni. Amalunga ohlangothi lwabahlengi olukahulumende kwelemelika olwe-US Agency for International Development Disaster Assistance Response Team afike kule Turkey izolo kuyancedisa umsebenzi wokuhlenga abawelwe yingozi yokuzamazama komhlaba. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota kwele Nigeria luvikwa solongezelela inhlupho ezivele ezibhekane lozulu walelo lize ngesikhathi lilungiselela ukhetho oluhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 25 kaNhlolanja. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eleBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga afakela inkokheli yebandla lezanu yebandla lakhe izijeziso zenotho. Bathokwethusayo ukuthi ubhodabhoda emazweni athiyeneyo ehamba le ndodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye lo mnumzana Kudakwa Shetagwirei abetheswa izijeziso zenotho ngele Melika. Kodwa abakubandla elibusayo bathi uMnangagwa wenza akufisayo ngoba amazwe entshonalanga alwisana lenkokheli kahulumende weZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Okokuqala sikhulume ngamadila okuthiwa maningi ayenziwayo. Isiminengi iminyaka silokhe sizwa kuthiwa kulamadila ayenziwayo kodwa sake siwabona. So ngeminye imidlalo nje njengohulumeni kube ngani kukhona into abayenzayo ngani babhizi balungisa ilizwe kungela lutho nje sihlala sizwa kuthiwa amadili. Dilibani elingenziwa e-Equatorial Guinea? Dilibani umuntu ehambe lo mngani wakhe utagire ehambe lo mntanakhe. Yini kamba bangayenza?
Ye, baba Kolite.
Ukuphuma kaMongameli evula ukuthi sibe rodlelwana nabanye abantu sokusifisela izinto eziningi kakhulu sibili. Okokuqala, sibonile indaba yokukhona ukuwenza eZimbabwe ukuthi ubile ubantu eyi-agriculture. Ubudlelwano bethu lelizwe leBelarus selisifisele a lot of mechanism ku-agricultural center. Also kusenza ukuthi kona siqashuka lenzuzo siba nelozwe ama-harvesti azwayo. Sibonile kathi esiyiwhite esiyihavestile siyakhangela futhi ukuthi kona sikhangelele ukuhavesta umumbu futhi ongani omnengi. Konke lokhu yikudlelana la mazwe nalawa aphandle lapho uMongameli asiyahamba khona. So ukuphuma kwakhe kule mpumela sithi nxa umuntu engumuntu ofuna ukuvula amehlo akhangele engela khona ekhangele ngokweqiniso atsho komona.
Ye, khonapho-ke uyakhuluma uGolide Mlalazi ungamphendula usuthi
Chuma ilizwe leBelarus olihambayo sekule minyaka kukasidila ngalo lalo ebuya amatharanyitha kusila ngesikhathi sikamgalo amane ngakhona akubohlefu emaplazini afile akusebenzi abantu bakithi bebesifa indlala kungayisuthi abakwazi ukulima kodwa kuyukuthi izinto zokulima zibuya zinikezwe laba izikhulu zebandlendezano azinikwa abantu aba-ordinary abantu bemzalabantu kumbe abantu bakithelo wagwelo akula ngitsholo yedwa olethabakithi abantu betholotho akula ngitsholo yedwa olethabakithi eyavela ebelarus kusela ngesikhathi sakudala
igolide siyabona abantu bathi yindaba yele Zimbabwe kidlelana la mazwe anjenganale ebelarus bezobuya le-electoral guinea lezinto ezinjalo njalo lokuthi behambe behudulana labantwana labangani besiyayenza amabhizinisi anje amadili lawa babuza abantu
okokuqala singaphendili khonoko ngifuna ukuthi nangithi bona ubaba umlalazi wena uthembeke ngakuthumela emlalazi azathina bakuthumele ubone ukubana amatrakta lawo xa ebuya atholakala njani kaphiwa muntu kumbe oshef wezankefu njengo ofuna ukutsho omunye nomunye njengo afuna ukuwathola ulabo ukuthola lokana ngoba it's a commercial deal asiyo political deal umthembo kusitudio sendabana ngakuthumela ilokuzeni yakhona itapetakhona nawe xa ukufuna futhi even yena umthembo angakufowadela akuthumele ubone ukuthi amatrakalana asesizedile angenile ama-irrigation scheme amaningi kusebenza ona lana amatrakta afike angena asebenza abantu abaningi batholile sibili babo then bese sibuya-ke ekudleleni ukudlalanoke namazwi lawo uyabona iZimbabwe into eyona ifuma umngani nomuntu wonke pho-ke ikhangela lo ofuna ukuthi laye abe kungani layo asisozi siyenze okufoselezi yabo so obelarus lababetonogini labayamazodiana bavula bavuma ukubamba isandla sethu xa siselule isandla sethu esomngani so xa bevumile siyakhelwa bona ngoba ayisukuthi bona abanalo ukuthi esingalifunda kibo banakho omuntu okukhulu abanako nakhona kantiingaoti kane sikhuluma so ikhitrogini lalinjani ingelinye yamazwe e-afrika la engela energy problem bale-energy sufficiency enye ebhanganisayo okuyinto eyikhobithela ubona sikufunde ukuthi kanti bona bakwenzenjani khona kwayo
uyazi indaba ekhulunywa ngithimba mhlawumbe kuthuma kufanele sibe simfundise mbijani ukuthi iziphofu azingeke zasizana i-Belarus is one of the poor countries in Europe o-equatorial guinea lapho umnanga kwaye khona ngamasela e-Afrika so angibona ukuthi bangasiza ngani kanti kungani ilizwe lethu kumbe umongameli wethu engahambi lapho okulamazwe aqinileyo khona amazwe anjengabo-German amazwe angasiza in terms of technology amazwe angasiza even in terms of aid ayikho into eseke siyithole e-Belarus ngaphandle kwama-tractana lawo and Belarus is ilizwe elingenalungo nje elizihawulelayo elisurviva ngoba lise-Europe
ye kolide kwehlulani ngathi ukuthi ele Zimbabwe lidlelani labo-Germany i-Britain United States lamani
njengoba ngithile ekuqaliseni ngithe mina iZimbabwe amasango yathi ifuma lokudlelani labantu bonke abavuleleyo siyangena abaisavalile hhayi asuke sifoseleni kodwa into ekhona iBelarus naleyana sithole okunye lesokufuna thina kanti yabona iproblem esisuka sibe layo yikuthi ufuna ukukhangela ukuthi umthethelo uphuma ku-Germany kikopopithe ngathi eBelarus yabana umthethelo uphumile ngoba umhlaba silawo thina but into ebesingelayo yimishina ekusebenza umhlaba lo othi ama-trakit ama-combined harvester ama-petrol lawathi sesikutholile eBelarus yikona kona sikufuna sesikusebenzisa now we are getting to a stage which says about food sufficient yikho esikufunayo asifuni i-aid isikhathi zonke asisobantu esifuna ukucela imali isikhathi zonke
lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lo mnumzana Joseph Chuma ukubandla lezano PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 Abekhansili yakobulawayo bamanyene labogatsha lwezempila kahle ukusungula umkhankaso wokuhlaba abantu iJackson lokuvikela ku-COVID-19 lolu hlelo oluqale ngomvulo luyaze luphele ngomgqibelo ngoba bekhona abalokhu behlaselwa yilo mkhuhlane okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu
Basase khona eZimbabwe abalokhu behlaselwa iCOVID-19 lisiyatshona ilanga laizolo abantu abaphose bafike ikhulu 81 bahlolwe bafumana bele COVID-19 kuthi uthange abaphose bafike amachumi amane 36 balaliswe yilomkhuhlane abanechumi lambili babo bebengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela. Isikhulumi se-council yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Idolobho lakoBulawayo lisebenza nogatsha lwezempilakahle i-Ministry of Health and Child Care lilonke liqhubeka ngokuhlaba i-COVID-19 vaccination. Njalo kule iviki siqale icampaign lapho isizabe sihlaba khona abantu abaneminyaka esuka ku-12 years isiya phezulu.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi bazaqhuba uhlelo lolu emakilinika ekhansili.
Lokhu kusincedisa ukuthi sehlise amathuba ukuthi sithole i-COVID njengedolobho esingathi to reach herd immunity. Njalo kuzancedisa ukuthi abantu abavaccinethweyo against COVID babe be-protection uma bengatholakala sebebambe umkhuhlane.
Usikhwica mfundo Solanga Ngwenya ukhuthaza abantu ukuba bahlabe amajekiseni ngesikhathi. Okwamanje ezweni kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1230 abale COVID-19 sewabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5659 abadlula izigidi eziyisithupha 6.6 million sebahlaba ijekiseni okwakuqala ukuthi abahlaba okwesibili sebephose bafike izigidi ezinhlanu 4.9 million. Asebehlabe ijekiseni okwesithathu bedlula isigidi esisodwa 1.3 million njalo ikhansili lohulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlabe wonke amajekiseni ngesikhathi. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuphuma emhlanganweni oqhutshwe namhlanje ophathelane lomthetho wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa owe gender act abesifazane abathi kawulandelwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ezesikhokhela. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile emihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngonhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama yendlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lo nyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukutshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe aqela eleBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China lamanye hathi awentshonalanga. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Sasilivalelisa thina sise-Washington DC okwanamhla belilalele umsakazo we-Studio 7 ku-Voice of America sisakaza sise-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.